Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili.
Ngezikolo ngananzela kubekubeka kathesi uMongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga la abhalayo. Kunokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzeka kodwa ke sisuke singantoa siyakusola ukuthi at what level asikatholi ama-testing centers.
Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhwe esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele.
Lokhu besakhanga amadokotela kodwa sithole ngani mhlawumbe kungaba lokuvelo njengoba uMongameli uPresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisiswe.
Sizaxoxa nomnumzana Khaliphani Phukeni webandla le-MDCT kanye lonkosazana Otilius Banda owayebika ejele wona lo umsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lokuhlala ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus olwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Esethula umbiko lonamuhla uMongameli Mnangagwa uthe amaxoko abantu afana labasezinkonzweni lemichadweni lelokhu bengavunyelwa kukanti le michova layo ayisoze ibuyele emigwaqweni ngaphandle kwaleyo enkampani yezukho kanye lamabhasi akhona. Izikolo zizavulwa ngamahlandla achiyeneyo kuqakathekiswa ababhala imhloliso. Lokhu kwenzakala inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selifike kumachumi amane lambili i-42 elizweni njalo ababulewe yileli gcikwane lelokhu bebane. UMongameli Mnangagwa uxwayise abantu ukuthi beqhubeke begqoka impahla yokuvala ubuso ama-masks njalo begeze lezandla. Lokhu kwenzakala idolobho lakoBulawayo lisithi abantu bazathola amanzi okwelanga elilodwa ngeviki kuphela ngenxa yokusilela kwawo lezinye ingxaki ezithile. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxa lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association oqala ngombiko kaMongameli Mnangagwa.
Kunde sinazele futhi ukuthi uhulumende uyakubeka ukuthi lanxa kuzathi kuvulwe amanye ama-sectors e-economy kayisiyo wonke aphonge uvula nje lezikolo ngananzela ubekubeka kathesi uMongameli ukuthi kuzavula nxa sokuthe kwalungisiswa konke kuzaqalisa ngokuvula lawa amaklasi mbe singathi ngababanga la abhalayo primary secondary kanye laku-tertiary. Kunokana imizamo emihle kakhulu esingathi siyayinanzeka kodwa ke sisuke singantoa siyakusola ukuthi ungananzela at what level asikatholi ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibe kwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta lanxa izikolo lezi zizathi zivule bekuyisisiswe sokuthi ngathi umntwana wonke uzathi efika esikolo atestwe sibili kukhanya ukuthi lanxa engena eklasini hayi kaye kuthela abanye mbe lanxa sesisuka esiya ebuyela ngekhaya kaye kuthela abanye ngoba sokungaba le ngozi yokuthi kungavulwa izikolo omunye umntwana oyedwa ngabuyela olo mkhuhlane nxa ungasatestwanga kuhle kube sokuthela abanye abantwana sokusasabalala izimuli zonke kugcwala iganga lona. Nxa sikhangela inani labantu abalomkhuhlane lo we-COVID-19 umhlaba wonke jikelele size sikhangela ke kwisigaba se-Southern Africa sikhangele eZimbabwe in particular amanani aloke siye qansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokulivalile kuvule okuthize nje uMongameli kubekile ukuthi kuzavula ezinye inhlangothi ezithize kancane kancane khonokana siyakwemukela ngoba kungaphonguvulo kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lo mkhuhlane kugcina sokusiba le ngozi empilweni zabantu.
Siyabona ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi amanzi ehlupha edolobheni lakoBulawayo njalo asezavalwa okwesikhathi eside abantu bengawatholi.
Abahlali bakoBulawayo besingathi izakhamizi zakoBulawayo zihlangane lodubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kanti sesikhuluma nje ikhansili ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angamathumi amabili lane singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje siphakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla mbijana mbijana kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Kodwa nxa sokusuke kwabanje ozokuvela sobala ukuthi asekugeza lezo zandla ngoba ukugeza izandla sokuyadlalisa amanzi. Amanzi la kumele ukuthi ungawakha ngomvulo walondoloza aze ayefika omunye umvulo. Umbunga wakho ngolwesibili walondoloza ukuze kuyefika omunye olwesibili. So kube abantu begeza izandla zokufana lokuthi badlalisa amanzi. Amafitshane ke sikutshoyo ukuthi i-City Council isifake abantu engcupheni enkulu kakhulu. Lanxa labo kungasiwo mandla abo kodwa ke siyakunanzela ukuthi uhlupho lwamanzi koBulawayo solufaka abantu enkathazweni enkulu kakhulu ngoba kadesi ngingaphuma ngiye phandle kuba nzima ukuthi ngingaphuma kabili kathathu ngilunguza nje phandle. Sokumele phela ngiphenduke ngigeza izandla kodwa akusenzeki khonokho. Khonokana kusuka kufaka abantu bakoBulawayo phakathi kodubo olukhulu kakhulu nxasigana umkhuhlane lwesilawo we-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxe laye ekoBulawayo. Amalunga ebandla le-MDC abikwa ebethunjiwe njalo atholakale izolo eBindura alokhu esesibhedlela seParktown eHarare lapho ayilatshwa khona ngemva kokutholakala elimele njalo esihlukuluzekile. Amalunga la ayinkokheli yabatsha kuleli bandla abalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba abathi bahlukuluziwe ngendlela eziningi ezigoqela ukutshaywa. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele wethule umbiko namuhla isithi amapholisa ayenqaba ukunika abathathu laba impahla zabo ezibalisa imota labo makhalekhukhwini njalo bengakhweza lolu daba emthethwandaba. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kanya bebelimele kakhulu njalo bephethwe ngendlela engandle ekubotshweni kwabo kumbe kuthunjeni kwabo ngalolo hlobo lokhu besakhange amadokotela kodwa sibone ngani mhlawumbe kungaba lobubelo njengoba umongameli upresident Chamise Chilo kuzafanele ukuthi udaba lokuthunjwa kwabantu bephathwa ngalunganga lulungisiswe njalo ibandla likhangela liyaxwayisa litshela uhulumende ukuthi kangaqhubekeli phambili senza into esifana lazelezi ngoba akusoze kulethe into enhle elizweni.
Yes, sikhuluma nje kuyini okwenziwa ngalolu daba libone ngani amapholisa aluphatha ngemfanelo.
Sibona amapholisa aphakathi kobuzimo obukhulu ngoba kulolu daba olwenziwe nguhulumende kukanti amapholisa lawo angaphansi kukahulumende kodwa amagqwetha abo laba labagqothe bandla akhangela ukuthi athole ukuthi kungaba yini engenziwa ngokushesha ukuthi labo abenze lokho babanjwe umthetho njalo babuye babanjwe nguZulu weZimbabwe ukuthi baziswe ukuthi izenzo zabo kazihlanga njalo izenzo zabo zingaletha ubuzimo obukhulu. Abantu abenza imisebenzi emibi kanje kahle kahle kufanele bathathwe bahanjiswe emthethwandaba omkhulu waphansi owamalungelo abantu ofana le-International Criminal Court.
Elithini ngalokho ukuthi bethi amantombazana la azenzisa mhlawumbe bebengathunjwa?
Siyazi ukuthi phela ukungakhulumi iqiniso sokuyinhlala yenza kubandla lezano PF siyazi ukuthi baqala ngokudubula abantu baqhambela amantu abantu amanga ngodaba lokuthathwa kombuso ngo-2017 sebebone ngani kuyabasiza kakhulu kodwa okuqhakathekileyo ukuthi uZulu weZimbabwe azi ukuthi akekho ngisho lo muntu oyedwa emhlabeni jikelele okukholwayo lokho okukhulunywa ngamaqembu ezanu azama ukutsha injefihlo mphini siyabona ukuthi abamela amazwe angaphetsheya amaningi baphumise imbiko besithi hayi okwenziwe ukutshaywa kwabantu abangomama abakwezombusazwe kuyinto embi kakhulu njalo ngaqhubekelisa isizwe kathi le-Afrika siya phambili ngakho khona ukho kutshengisela ukuthi abantu abaningi kakhulu esingabathi ngama-ambassador ngesikhiwa ayaxwayisa kakhulu uhulumende weZimbabwe ukuthi akayekele ukwenza lokho njalo ukuqhamba amanga kusoze kumkhiphe ebuzimeni lobazangena kubo ngendaba yokuba iqhubekela phambili senza lokho njalo kuyaxwayisiswa kakhulu ukuthi laba bathunywayo uhulumende ukuthi benze ihlazo lifana laleli bananzelele ukuthi uhulumende wabo ngezenzo zakhe amalanga akhe angabe esemalutshwani ngalolo hlobo labo bangagcina bezithola ngenye imini bebesebuzimeni okukhulu kakhulu obokuthonisiswa abacala amabi kangaka.
Lowo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye eseHarare. Obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana akasekho. Umnumzana Sikhosana ubikwa itshone isibhedlela kobulawayo eseneminyaka engamachumi ayisikhombisa lani, i-71. Ezinye iziphathamandla zebandla leZanu PF zithi umnumzana Sikhosana ubethandeka njalo esebenza kuhle labanye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Wezemaphandleni, imizi efika phose inkulungwane ezingamachumi amabili eGwanda, i-20,000, zibhekane lendlala enkulu njalo iziphathamandla zikahulumende zithi kuyadingeka ukuthi kwengezwe inani labathola ukudla okuvela kuhulumende ngoba ukuqhamuka lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kuzadala ukwanda kwalabo abadinga usizo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni, umnumzana Bednico Ncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uZulu ukudla kulohlonzi kungela kubandlulula. Uncube uthi uke wavakatshela ku-20 eGwanda South lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele eziwakholayo awonakele.
Besithela ukudla kwakulinywayo njani amabele abolile, so ke besicela ukukorrekthe khona lokho masinyana, bebekhala ngokubana amabele anjani awonakele. Basinikelini wonke umuntu ezigovernment kasikhethi muntu ngabe uyiZanu PF ngabe i-MGC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, uNkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza ugatsha le-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
Engathi sicela ukuthi ziedelwe on the 9,000 lesi ifidayo so that we get to around 22,000. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in, especially sikhangele indaba ze-COVID-19, abantu abaningi bezbecome vulnerable.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kasikomiti.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje sengisela abanaka kumthwaneni kungani kumthwana impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo ikakhulu ama-suppliers ethu aselesikhathi engasifisi ukungeyi ngumkoko lozaphalaza.
UNkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
siphila ngokuthola amacingi thina senelisugola amacingi abengenelisanga hayi kunzima sikhangelele futhi lasenhlelweni ezigolisayo siholisa abantu abadala i-social welfare hayi thina abatsha hayi kulobuzima siphila amacingi sibe sitshintshanisa yethukela ngempuphu kwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Nanzela la ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto selekhweza santandwa usela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini especially abaswelayo hayi kunzima kakhulu ukuthi enxa sesikhangele ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama izingadi kade silezingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kuhama.
Kusenjalo kolunye udaba soluthe izakhamizi emathiya ematshetsheni ziyimadolonzima imuli yakwesipanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakelwe itshefu ekudleni. Sixoxe lokhansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukuvili zonke kubhubhe abantwana ababili laye uvili zonke wasebhubha izolo kodwa ukhanisele ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ongasaba leviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulayiza ukuthi baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthiwe ule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela sikakubambi kuhle ngoba laba kwezempilakahle besalinde ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili kakukaphumi.
Abazukulu babekiwe lamhlanje kuthi ukukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa. Ababili abasesibhedlela kube babesesimeni esibi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadimana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe.
Okwakusala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga mfakazi ngelana abalaleli emakhaya.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kahle kodwa angiyazi ukuthi kulama restrictions awe COVID-19 so leyo Congress izoyenzeka mangabe ama restrictions ezophakanyiswa kodwa ama restrictions mangaphakanyiswanga. National Council last week ihlalile nge-Saturday yaqedisa ngesonto icelile ukuthi i-leadership ihambe court iyocela ukuthi i-implementation of judgment that 3 months period okwakhulunywa ngayo i-court ukuthi iqale ngemva kokuphakanyiswa kwama-restrictions. So kuzoya ukuthi inkantolo iyavuma noma kanjani kodwa angiboni phela ukuthi bazothi abantu abangu-4,500 bahlangane kuzoba yini nge-COVID-19.
Ya manje ungasela kulabo abakucele elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa bakhona yini abathi baza kuwe?
Bakhona abathi bazobuya kodwa nje angiyazi into zepolitiki ukuthi abanye abantu bayakhuluma enye into ebusuku emini baphinde bakhulume okunye. Kodwa njengoba sasithilo vele ekuqaleni ukuthi thina sesikhangele laba abahlonipha umthetho, laba abahlonipha umthetho le-judgment bazobuya impilo iqhubeke. Abanye sizoqhubeka lokhu esizama ukubabonisa ukuthi kuqakatheke kanganani ukulandela umthetho. Angiyabona ukuthi laba bathi umthetho ongalandela, kodwa yini bazilekhithima futhi besiya emakhoti. The very same nkantolo abayeyisayo bayidelele, kodwa yazilekhithima kuyo bafike bacele ukuthi ayicela lisize kanti kanti. Kodwa akunzeleke ukuthi ma ungawuhlonipha umthetho or inkantolo kuzuphinde uye kuyo futhi u-expecthe ukuthi laba abarestrictwa i-judgment yakho bayenze njani bona bayihloniphile i-judgment wena ma ungayihloniphi i-judgment yakhe i-NSU.
Bengayenela yini ukuthi libe lo mhlangano ozaphumelela?
Umhlangano ozophumelela msakazi, nginokuyikhuluma le nto ngizoyithinda la. Ake sithi bawu-3 nje kuphela abalalela i-judgment nalabafuna ukuyilandela. Bona aba bantu bongu-3 bayakwazi ukubamba umhlangano opheleleyo.
Kulo daba lolu olwemali emele iphiwe amabandla ezombusazo, udaba lolu luhamba njani kwakathesi? Ngoba sasizwe kuthiwa kungani kulokudonselana.
Yebo, angithi basuka baye enkantolo njengoba ngitsho ukuthi inkantolo yathi ikhuphe umthetho othi bona ba-wrong. Baze bathi abakusebenzi bona abakulandela amankantolo ikhethwe izanu kwatheni kwathini. Kodwa basuka futhi baya kuyo yale nkantolo abathi ikhethiwe. Ma isikhupha i-judgment evumelana nabo, hayi sebejabula ayisakhethwanga. Ma thina siwina kuthi athina sinodwa izanu. Bona ma bewina azi kumbe bona bakhuluma into eyabayenzayo. Maybe bona ma besiye enkantolo badize i-function yezanu bancedise angazi. So babanika ukuthi provisional order. Which provisional order kumele ukuthi within 10 days ke si-challenge ke then bese kusiya ekuxoxwa khona le court kubona ukuthi uhamba kanjani. So sifakile lati application yethu ke ukuthi ngoba bebenga-interdictanga thina bebestophe i-government, i-minister of finance, i-minister of justice. So ngoba nathi siyathinteka lapho ke sesiyitshelile i-court ukuthi lathi siyacela ukuba i-part of it ngesilungu babiza bethi i-joiner. So sithe ngathi sifuna ukuba yi-part of that proceeding.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalele.
Hayi, ngiyabonga msakazi, abalalele emakhaya. Ngiyabonga msakazi.
Hayi, lathi sibonge. Lo-ke bekungumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MVCT, unkosazana Thokozani Khuphe, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane namuhla sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda osanda ukuphuma ejele yekhami leChikurubi Maximum Prisons lapho ayebhike okwenyanga eziyisithupha. Usamelele ukuthi icala aletheswayo labanye bakhe abagoqela umnumzana Josephat Mzacangolube licutshungulwe kutsha umthethwandaba waphezulu. Uqala ngokusitshela ngendlela ayehlezi ngayo ekhami.
Ikhami isikhathi sangibona besilochuku ngoba lokudla elikudlayo liyabe likuphekelwa ngabantu abangobaba. Kuyabe kungela mafutha, vele le mbhidi yangikhona iganyuliwe. Lokuhlala nje liyethukile ngoba kulokutshaywa thize ekhami. Kwesinye isikhathi kulalokhu abakwenza kuthiwa yi-collective punishment. Lene lisho ukuthi litshaye lonke, kodwa ungathola omunye laye akwanisa ukutshaya bonabo abayibo ababe bephambanisa.
Ukudla, ukugeza, lesikhathi esiningi nje wawutshona usenzani?
Nabe sibalwa njengabantu labangavele abangela mvumo yokuthi uphume nje phandle kwenye ilanga. So bekuyikusebenzela emahofisini ngisasekhaya. Amanzi kama ukugeza hayi akhona. Nxa izihlobo zakho zitheza kuphathela isepa konke hayi akuyenelisi ukuthi ugeze ngesikhathi ofuna ngaso, uwatshe i-uniform yakho, kodwa wena evele ngekho ama-uniform. Iphiwa ibe enye inyangikhona iyabe idabukile. Ukudla ekani iporridge liyabuya lebe lingelathukela, kwesinye isikhathi liyabe lingamanzi manzi. Okwesithebo vele kudliwa i-spinach nsuku zonke njemini, ntambama ngamachani, iphinzi zibe ziziqhathele emanzini zaphuma.
Wasuka sokutheni eKhani ususiya eChikurupi njalo kwakunjani khona ngale?
Ngapho ngiphiwa 5 minutes yokupheka into zami izulu lishina. Ngathi ngiyabuza isizathu, u-officer in charge wanjela wathi akulasizathu, yi-procedure. Vele bayakwenza emajeni uku-transfer abantu. Ukusuka kwami kwakubuhlungu kakhulu. Abanye engasuka nabo babephiwa ithuba banala betsheliwe ukuthi banjani, bayahamba. Nethuba nje lokuthi ngilungise izinto zami, lokuthi ngigeze ngalincishwa lonke ithuba leli.
Kodwa khona eChikurupi kwakunjani?
Indawo liyana elamanzi kakhulu ebantu kamama. Kuba nzima ngoba umama umuntu okumele ehlale egezi. Lanxa esefika esikhathini ukuthi angene esikhathini kuyamele ihlale ithole amanzi. Kodwa-ke ngokwesiphatho kuchiyeni langapha eKani, iChikurupi ngani lesiphatho esingcono kakhulu. Njalo abasehlukanisi kangako ngokuthi wena ugwetshelweni. Iyasebenza nje okufana naye nxa kungagcwaliyo engadini njalo liyabe lilima ukudla kwemele uzakudla. Khona bezinkonzo labanye nje ababuya besiza ukuthi nxa usezinsukwini ungelakho ubusenelisa ukuthi ungaye ekliniki nsuku zonke uphiwa amaphedi amabili. Le sepa nxa ithe yabuya liyabizwa liqunyelwe nje lonke ngokulinganayo.
Kwakunjani ukuhlala labanye ababotshiweyo? Kumbe wawungesabela ukuthi mhlawumbe uvalelwe lezigelekeqe?
Ngihlala labantu ababizwa kuthiwa ngama-D-class, ababe bizwa kuthiwa balamaqhubu kakhulu, nami bengifakwa khonapho. Ngaphiwa 7 years, ngakhitshelwa 1, ngasala ngile 6. Ngahamba layo ngafika ngale Chikurupi bangikhiphela futhi ezinye i-2, kodwa ngikhitshelwa futhi enye i-130. Bona babe bekhangela indlela wayabe uziphatha ngayo usejeni.
Abanye elalibotshwe lonke lalibonana yini?
Bagcina sebese-central besusiwe eChikurupi. So ukubonana vele besingenelisi ukubonana le uthi ngibe kwazi ukuthi lapho abakhona baphilile umba babaphilanga. Nakathesi vele lanxa ngihleli lokho kungilimaza emphefumulweni ngoba icala lami alizange liphathwe ngemfanelo nangendlela elathethwa ngayo. Kwakumgceke nje ukuthi sijeziselwa izenzo singabe sihlele kwezohlangothi lezomba ngazo kuphela.
Bekunjani manje ukubuyela njalo ekhaya njengomuntu ongumama obengekho emzini wakhe? Bebephila njani?
Bekubathukuluza kakhulu ngobantwana ngabe engabatholanga besendlini sebethethwa abanye ngokukhulu logogo bezama ukuthi umkani la engabi le mlando eminingi yokuzombona yokugijima lamagqwetha bezama ukulungisa amaphepha. Akuzange kube lula lakhonokho ukuthi ufika uthole ukuthi izihlobo zonke ziyakhala sebuhlungwini ukuthi kambe shuwa usuze waphuma ngoba le minyaka le ababeyizile ibahlukumeza. Njengokuthi nje uqala impilo usuke wasuka kwezinyanga eziyisithupha ongekho emzini wakho njengomuntu ongumama.
Kodwa kathesi uzwa njani? Ungabe ulezinyalo njalo awuhlukuluzwanga?
Okokuhlukumezwa andihlukumezanga khonokho nje ukuthi sanethwa kakhulu lizulu okudlula amahola ayisithupha sisemoteni sisiyafika eHarare. Lokufika ngasebenza nzima engadini ngivele ngiwumuntu olemthungo eminingi khanya kwandima zithuka so yizo izinyalo engingathi okwakathesi ngilazo. Umuntu okade ihlala khona ngaleso sibhedlela njalo nje.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Othilia Sivanda osanda ukuphuma ejele leKhami leChikurupi Maximum Prison.
Ukuziphetha izanamhlanje nanzi ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubeka kodwa lube luhlolwa ngemva kwamaviki amabili. Amalunga ebandla le-MDC abikwa abethunjiwe njalo atholakale izolo alokhu esesibhedlela eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokutholakala elimele. Hayi-ke sibugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.